isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tshona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lesine mhlazi mashumi mabili la mhlano kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kuya kwecyclone le ingakwenza ukuthi kuthiye amanzi amachibi lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sekusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day namuhla. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu ababanjwa yilo mkhuhlane.
Singaselako konke lokhu besilapho, sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi umuntu uhulumende uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke kuzasilapho? Nxa futhi siyakudingisa lokhu kuthiwa hambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Abathintwa ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu wobulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu abahlaselwa kumbe ababulawa ilesi sifo. Lokhu kwenzakala amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique kanye leMalawi ehlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Lona elabulala abantu njalo lachiya abanye bengelandawo zokuhlala. Ingcweti kwezempilakahle zithi amachibi achiywa ilelizulu ngabangela ukwanda kwemiyane kanye lomkhuhlane woqhuqho. Isikolo sikahulumende weMelika eZimbabwe sethule umbiko namhla sitshayela uhulumende weZimbabwe ihlombe ngemizamo yakhe yokulwisana lalomkhuhlane. Ukuhlaziya loludaba uStanikile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezempilakahle uDokotela Elophisibanda.
Je umkhuhlane oshuphayo imalaria. Imalaria ibangelwa ngamainyane ama-mosquitoes. Ama-mosquitoes, they want, ahlale lapho kulamanzi khona. So, ukubuya kwe-cyclone le, ngesikhathi ebuye ngaso, ingakwenza ukuthi kuthiye amanzi, amachibi, lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sekomile, sekusika, kungatshintsha, kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi, lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria. I-mosquito ihlala kuhle kulow altitude, indawo ezinjengeHarare phezulu. Kodwa indawo ezinjengeVictoria Falls, eDinga, eChibanimani lapho kubelezo idayi khona, i-low, low belt. Lapho kungani kulow, kulapho edayibekele ukuthi ibe khona imalaria. Kuma-higher altitude, njenge-high belt yonale esukeHarare, sethu siyegwedi silindile khwekhwe kayivamanga ngenxa ye-altitude. Akusi ukuthi kusemaphandleni kumbe kusemadorobheni i-altitude yakhona. Enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu.
Siyezwa njalo uhulumende esithi usehlisile inani labantu ababulawa kumbe abahlaselwa yilo umkhuhlane. Liyakubona lani nxa lisebenza lokho ukuthi ngempela imizamo siqinile.
Kunzima ukuthi ngisho ngoba kangikho kulelo hlandla lwe Minister of Health. But imbiko engizwayo ukuthi iyanqobeka mbijana mbijana imalani. Iyanqobeka. Izizathu zakhona ziningi. But okunye okuba khona ukusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo. Kuyanceda. Kuyanceda. Kuyakhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjani. Asiko ukuthi lo nyaka kungcono kula last year. Lo nyaka kungcono la 10 years ago.
Abantu bengenzani ukuzivikela?
Abantu abangakwenza ukusebenzisa ama-treated bed nets. Ukwenzela ukuthi nxa iminyane le ingayifuni ukubahlasela yehlule ukungena. Njalo ama-bed nets la akhona endaweni eziningi ekuma-provincial hospital ama-district hospital. Ukwenza ukuthi idaba lakhona nxa lukhona ikuzivikela. Ngoba ongaqeda iminyane ngohulumende eseyaspraya. Eseyaspraya ama-reservoirs. But umuntu ngomuzi wakhe lo muzi wakhe abangeza bebe le mithi yokuspraya. Ezindlini. Ngiyazi isikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokusipreya sesendlini. Lesi sikhathi esamanzi la yiso esinganisiphazamisile.
Lo ngudokotela Elophi Spanda, incwethi wezempilakahle obekhuluma ecingweni lo Stanekile Mhlanga weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo lamhlanje. Lapho somabhizimusi abakade begcwele ndawana yonke bedinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umbukiso lo wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industries ngokuthengiselana ngesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. I-Trade Fair iqale ngolwesibili ngemihlangano yabosomabhizimusi ephele namuhla. Kusasa langomgqibelo lumbukiso uzavulelwa uzulu njalo uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Iqula elihamba phambili likhokhelwa ngumphathintambo kahulumende kaMuseveni obona ngezamabhizimusi selifikile kobulawayo. Amakampani edlula amakhulu amahlanu aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela eleBotswana, Ethiopia, Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, America lamanye lawo ayabukisa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abathinteka lokuhlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bathi bakhathazekile ngokuthi uhulumende ulakho ukungabahlawuli ngoba bengelabo ubufakazi obukhomba ukuthi bahlaselwa ngobani. Lokhu kuvele emhlanganweni wabekhomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission labengatsha ezitshiyeneyo zempilo wenzelwe eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi laloba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi siga kuza kuba nzima ukuthi kube nobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Frank Waloyi uthi ngakibe bhetha inkomo zazilana uboya kodwa linoto yathabalala ngomnyaka 1984 lapho yise bulawa ngesikhathi sombhuqazwe wekukrawundi. Ngakho ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babenezinkomo eziningi.
Baba umuntu oyenenkomo zaphezeleleyo zisiyemile lati ngo-84 sabaleka-ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilapho saphendwa ngo-87 sesingaselakho konke lokhu besilapho sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi umuntu meke ngohulumente uzagcina esibhadala phela uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke kusasilapho nxa futhi siyakudingisa lokhu ukuthi ahambe edinga i-ami eyayikhona ngale.
Omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlungulwa ngesikhathi sekukrawundi njalo linabantwana abazakufa bengazi oyise.
Okwakibo lakho kuyamlandela phela avuke umntwana lwana selokwakibo. Mina vele isibongo salwane umuntu lakibo vele kazange azangitshele, babengachazi lokuthi baya bahlala ngaphi, wayengubani, wayenjani, ngizakhuluma ngithini, njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngakho.
Umnumzana Ngabuto Mpofu oyebandla leMthwakazi Republic Party yena uzolaba ekomishini ngokuphuza uqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo.
Kati ize yenziwe uhlangothi oluthize igugurawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni kwakujongweni. Kati uma yenza vele yena ngubani? Uma yenza lingadinga ama-newspaper leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavivi. Kati kungani lokhu libhoda ndawonye kuthiwe linyathele izithunzi?
Okugcizelelwe ngumnumzana Bavubile Mzileti Dube owebhethu likaZulu othe ikomishini kumele iqale iveze imbiko elotshwa phambilini ngalo mbhuqazwe.
Mina into engiyifunayo ukuthi first of all let iChambakwa leDumbutshena ziphume zazakale bese sibuya-ke ebantwini sizwe ukuthi siyangani, ngoba lokhu esiyakwokhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa la amaripoti amakhomishini abakhona kwabakhona ngamaphepha akathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini.
UNkosazana Linda Mpofu, umqoqo wenhlelo ze-Community Youth Development Trust, uthi labo abaphatheka kumbhuqazo wegugrawundi kuzamele bajeziswe.
After sokuinvestigethiwe lathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and i-perpetrator nansi liyayazi engxenye ngu-boss or ngubani or whatever what is going to happen to that particular person. As a commission lilama-powers yini, lilamandla okuthi umuntu lana limdumele limbophe ayefelejele kumbe ayedilibelwa lijele yini.
Umnumzana Bishop Ncube omunye wabalwa impi yenkululeko osukakogodlwayo uduzulu weZimbabwe kumele abambane axazulule lolu daba ludlule.
NjengamaZimbabweans kuyini esesingakwenza khathesi ukuthi sisukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lengqubekela phambili, ngoba singala sikhombana ngeminwe akula esizaphetha ngakho ngaphandle kokubambana ngezandla. Futhi
umnumzana Selo Naro okhokhela likomishini oke wathi ngaphambilini imbiko kaDumtshena lo Chambakwa ibonakali namhlanje ujikile ethi basafake isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphathamandla zikahulumende.
I-application isiyenziwe to the minister. Application to the minister ukuthi lawo ma-reports siyawafuna sinokusimelela.
UNaro ubike njalo ukuthi bazaqhuba umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo wakhuthaza uZulu ukuthi aze ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kohlwa uhlelo le-Life Talk liyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona kwenziwa ngabesifazana ekuzivikeleni emkhuhlaneni woqhuqho owemalaria. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli weMelika kwele Sri Lanka sexwayise izizalwane zelizwe lakhe ezingamakholwa isiKristu ukuthi zingayi enkonzweni kulimpela sonto ngoba kula kulokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngamalwa ecatsha wesiMoslem edlulisa amalawulo athiye amabhomba emzimbeni abulala abantu bose abangamakhulu amane ngempela sonto yePasika. Abo hlangothi lweziphepheli kumanyano we-United Nations babikwa sebekhiphe isiphepheli ezedlula amakhulu amathathu 325 ebezisenkambeni yeziphepheli kwele Libya ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi iningi lazo ziyahlukuluzwa lapho zithe zakhonona ngokungaphathwa kuhle kuleyo nkamba. Uhambo lukamongameli wele Uganda uMnumzana Yoweri Museveni eZimbabwe soluchothozwe kakhulu ngabamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa yena othi uMseveni ungumbusi omubi. UMseveni ufike eZimbabwe namhla ntambama njalo nguye ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusasa. Elizweni lakhe uMongameli Museveni usola njalo ngaba amabandla aphikisayo ngokuhlala abahlukumeza lokubabopha nje mahlayana. Ikakhulu umeli wedale lePhalamende uMnumzana Bobby Wine. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho lubi ngoMuseveni yikho nje bemnxusile. Sixoxele lunga laleli bandla uMnumzana Believe Kaule lesikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sifanda onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ngezinye indlela kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi e-Afrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngodlakela ngamandla lokuthaya abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Museveni kutshengisa ukuthi uMnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uzulwazo kabuhlungu.
Baba Gawule, uyamuzwa uyakhuluma baba Sibanda.
Ngiyamuzwa sibili uSibanda. Kodwa ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyo wena uMseveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunye kunjalo ye. Kodwa ke asikhangeleni phela lapho esikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangelele uyo wena uMseveni njengo-president we-Uganda njalo sidinga ukudlelana lamazwe wonke nala esikhona. Yingathi ukuthi sokumele sidlelane labantu bonke nje abanye bakhona ababengaqhedalali. Kodwa asikhangeleni phela ukuthi uyo wena uMseveni uyahamba kobo-United States uyahamba kobo-AU khona ngale amukeleke kuhle abe njalo angizange ngizwe nangalephi langa kusolakala ukuthi hayi kathesi ungumongameli welizwe le-Uganda kodwa izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle. Ngokunjalo ngikhangelele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unxusiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwekazi amanye amazwe eku-Afrika. Emhlangeni se-Afrika sikhangelele ukuthi sibe nobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle sithumele ngaphandle. Yikho sikukhangela yikho sikuqinisayo kakhulu njengorhulumente weZANU-PF.
Uyori Museveni usuke eZimbabwe khathesi akulaminyaka esuke kwele Zimbabwe angazi ukuthi ubudlelwano bulokhu busakhiwa kuthi ubaba uMnangagwa akabathola abangane kuzokazi le Africa lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwane labo nxa ezayo lokhu enamathelana lo muntu oyedwa. Siyazi ukuthi upresident uYoweri Museveni ubhizi utshana lo Bobi Wine njengoba upresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akulalento enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngeyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe, ngoba phela uYoweri Museveni besilaye siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukwaphuma lapho ekhulume akade ucabanga yena iSADC yabe yaphikisa ngoba yena bethi ukhetho luyana lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala. Kutshengisa ukuthi vele la uYoweri Museveni uselabangane abalutshwane, ngakho akalato enhle asilethela angasilethela yena noma angasinceda ngayo uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa. Njengoba sivele sitsho babagawula ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengo baba uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka. Sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli. Siyakutshela manje ukuthi into ezenzayo lezi kazisindawo, uthanda ukubona ngomopho.
Baba Gawule, kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba?
Bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwawo kuyathiyana, ngiyavuma khonokho, kodwa ke asikhangeleli phela ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenze ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani. Njalo khonokwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu oqina kwesinye isikhathi esenza kuthi anti sikhuluma kalese ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto zake ziguquke nje ngelanga linye, kodwa khonoku kuyengeda abanye abantu bona babesongani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile. It's like uYoweri Museveni ongamuinvayita namhlanje e-South Africa khona ngale mbijana njenge-Africa siyasalela sile muva, kodwa ke sebeloku sihamba mbijana sloku sihamba mbijana sikhona singathe sipendane sithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke.
Kuyigqibe ngamafitshane dokotela.
Ngiyakuzwa baba uGawule udibona khona ngalokuthi iUganda ayila business zayiletha kwale Zimbabwe, udibona khona ngokuthi iZimbabwe International Trade Fair ngayilani lokuthi sizama ukunceda upresident uYoweri Museveni ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele zomthetho.
Kuyigqibe layo ngamafitshane baba uGawule.
Mthetha ngifithi ke dokotela Sibanda asakheni omunye umuntu wathi yena alwi Africa ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenze ndawonye njengesizwe se-Africa singaphumelela siye phambili.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF ubexoxe ndawonye lo dokotela Nkululeko Sibanda we-MDC.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kushortwave.
Uhulumende weLebhilitane isesidla amalanga abi evalela lokuvisela izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa amaphepha okuphephela kulelo lizwe kanye lalabo abake bavalelwa ejele. Kubika uEzra Chisaspanda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemingcele elwe UK Border Force solubisele ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu lasithupha 56 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. Umnumzana Sikhozile Sibanda ongaboniyo ngomunye owaphindiselwe ekhaya ngeviki edlulileyo ngemva kokupikela icala lokudlwengula owesifazane.
Mina ngangena eprison ngendaba engangiyenzanga, bekwazi ukuthi akulanto engayenzayo, but because vele kwakule statistics yokuthi kumele kube la bantu abangena ejele for those things abangifaka kuzo abangifakela yona la myself victim of being of that statistics. Kathesi kuthiwa kulamaZimbabwe 2500 omele bebiselwe ekhaya, waphonga ukuhudula kuphela abangenisa konapho bangenise emuva kweplay ukuthi khona abantu abaphakathi bengaboni.
Usibanda uhandiswe njengesibotshwa elindwe ngabantu abathathu kundizamchina.
So sithe sifike eHarare bayehla lami bathwalela isikhwama bafika bangihanda over to ama authorities angaphe elokuzeni eZimbabwe eHarare. Kwahle kwaba basebeqetha lapho baphendula. So bagcine khona lapho.
Bamthatha owasibanda bamhlalisa endaweni eseduze lesibhedlela seHarare Hospital egcina abantu abangelandawo yokuhlala. Njengomuntu ongaboniyo uhlangana nobunzima kulindawo.
Kula toilet eduze, nxa umele ngetoilet kumele mphume phandle ngimemeze umuntu ukuthi azavuye manje ebusuku. Kuyaba ngasela muntu abantu abasebenza lapho babengasekho. I never expected it ama-British bengangenza kanje. Nxa bengadeporta mina, what more umuntu right ozibonela kuhle, which means vele they will not even look at that. Bathi bangama-champions ama-human rights, kodwa this is a complete violation of human rights. Unzima madoda, kodwa hayi uNkulunkulu khona uzongisiza one day.
UNkosazana Neriyane Shamba owenhlanganiso emela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Mazimbabwe Yes We Can uphatheke kabi ngesenzo leso.
Ama-British ngabantu abanjani? Bekuhambisa isiphofu eZimbabwe. Hayi bakithi, hayi akwenziwa lokho. Bathi balama-human rights. Ama-human rights anjani? Okuthini ama-human rights?
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Thabiso Moyo simthole sebemdobhile laye saxoxa laye ecingweni bemusa e-airport belungiselela ukumbisela ekhaya. Laye ke ungomunye owakwaba yisibotshwa.
Ngokuxabana nomama womntwana esasisonke kweminyaka engu-10 agcine embokisa ngaye ejele. Aphuma lapho ngasebethikini bangithathele i-status sam kodwa-ke lapho abathi bafundisele eZimbabwe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile kukhuluma ngokubiselwa kwalabo bobabili ekhaya. Bathi bayaphambili ngokubisela abantu beZimbabwe abangena maphepha okuhlala elizweni. Inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kaziphenduke ekhaya zizamukelwa ngezandla zombili kule ngozi sokusenza abangena maphepha balale bequthile ngovalo. Ngimele Studio 7 eHeathrow Airport, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Isitakwa ngihlutshwa nje yigoma, ingoma kamampintsha ihamba loPepsi besiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Lingakohlwa ukubana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.